Abezempilakahle baxwayisa uZulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni engabangelwa yokuchisa okukhona kulezi insuku eZimbabwe. LeZulu lingani kuhle ngenxa yodubo lokuguquka kwemkhathi emhlabeni jikelele. Dr. Mthabisi Bhebhe uchaza ukuba ukuchisa kwelanga kuhlasela ijwabu labantu ikakhulu abamhlophe kanye labamnyama abasilela ukwenza ukuthi ijwabu libe lombala imelanin abaphila le-albinism.
So because izinto eziningi especially ku skin kumbe ijwabu lethu ungachiswa lilanga kakhulu sometimes uyakwanisa ukufa ngenxa ye condition okuthiwa yi-heat. Ilanga lona ngokwalo li-affecta iskin sethu kakhulu. Abantwini abale skin esikhanyayo, fair skin people, lama imelanini yabo indishwane kakhulu. So i-heat liyana ukuchisa kwelanga lokuyana kuyaba-affecta kakhulu especially isikini sabo, ijwabu labo.
Uyaqhubeka njalo uBhebhe ethi ilanga lilakho ukudala umkhuhlane wemvukuzane.
So ungachiswa uba nama condition, pre-cancerous conditions. Kusho ukuthi umkhuhlane ongakwanisa ukugcina usukhoza imvukuzane kumbe i-cancer. Then ilanga lona liyakwanisa ukukhoza i-cancer especially abantu abale albinism. Lamakhiyo kuyakwanisa ukuba yi-melanoma lamaye amakhensa amaninginingi nje. Thina singagcina njani ukuthi singatshiswa lilanga? Kulama-sunscreen lotions abangasebenzisa, ihlala emthunzini sonke isikhathi, njalo ugqoke ingwani nxa kutshisa. Abanye bathi uyakwanisa ukugqoka even izigqoko ezikhava umzimba konke.
Umongikazi Sibone Okuhle Nyirenda uthi omunye umkhuhlane obangelwa yikutshisa yikuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heat stroke. Uthi lokhu kuvikeleka ngokunatha amanzi kanye lokugqoka ingwane ezivalela ilanga.
Ama-diseases esilawo ayenziwa yikutshisa, i-heat stroke, nxa ungahamba elangeni obviously i-skin siya-reacta to ilanga. I-heat stroke yenziwa yikuthi umuntu uyabe sengasela manzi emzimbeni, yenziwe kutsho ukuthi i-blood pressure yomuntu iyayehla nxa amanzi egazini semalutshwane. Umuntu angabale i-stroke kumbe afeyinte kumele ahanjiswe emthunzini, elaliswe phansi, inyawo zakhe ziqhwezwe phezu kwesitulo kumbe umuntu aguqe phansi azifake phezu kwamadolo akhe ukuthi igazi liyekhanda. Yikho ukuthi umuntu avuke nxa selamanzi aqanda esiwafake entanyeni, i-temperature ibisehliswa mbijana mbini.
Unkosikazi Samantha Zulu isakhamuzi sakobulawayo uchasisa ngeminye imikhuhlane edalwa yikutshisa kwelanga okudlulisileyo enjengokusilela kwamanzi emzimbeni.
Ukutshisa kwelanga kudala imikhuhlane eminingi kuZulu. Kulezi nsuku abantu batshaywa ngamakhanda angapheliyo, so kufanele sihlale sinatha amanzi amaningi ngoba sisengozini yokubanjwa yi-dehydration. Abanye ngababulawa yinyongo behlanza kokuphela ngenxa yelanga leli elitshisa kakhulu. Abantwana kulezi nsuku baphuma umungula ngenxa yelanga leli, ngapha namanzi awatholakali kobulawayo. Lokhu kusifaka engozini enkulu njengezakhamuzi.
Unkosikazi Nobuhle Nkomo olikhosikazi elilengane esamunyayo uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasele njani ijwabu lomntanakhe.
Ukutshisa kwelanga kule mkhuhlane ebakhona ehlasela abantwana, mna ngubone kowami umntwana ngikhuluma nje. Umntanami ule-3 months khathesi njalo ulomzimba omkhulu, lokhu kwenza intamo yakhe ibe lamavingqovingqo. Umntwana sele-heat rash engapheliyo, sengizame konke lapha especially entanyeni usengani uyaxathuka, vele mhambise clinic bangitshela ukuthi lilanga. Bangikhuthaza ukuthi ngigqokise impahla ezilula njalo ngimunyise kakhulu ukuze angabi dehydrated, ngoba besithi khathesi antikakanathi amanzi, so ngimunyise kakhulu. Isikhathi eziningi ngiyathola umntwana ngapha esekhala ezama ukuzwe naye nge-heat rash le.
Uhlangothi lukahulumende olucubungula ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department soluvele lwazisa uZulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizahlaselwa yokutshisa okwedlulisileyo lonyaka, leZulu lalo lingasoze line kuhle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.